abana abazenza ukhetho labathiwe phandle kwalo esigabenzelwa kwelo lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlala namaphoyisa emsitha awe-Central Intelligence Organization kobulawayo akubazangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela amahhofisini e-TCC besithi bacilwa inkokheli umnumzana Mathew Nhlalo ubefuna ukuba nguseneta
wangitshela ukuthi angiphuzile sebesakomuzi
Nkosazana Stavile Swanda uthi abe-TCC abakhethwe kabaziwa
okwethu akukhanye kulubulawayo kuthethwa abantu esingakwaziyo
osakhulayo webandla le-TCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi
sithi abami abasebenzela ehofisini ngoba nakho ngabathengisi bathola imali zefazi ngathi iy'mali zefazi esezisebenza
obekufanele ancintise esigabeni sentumbane Njube edalela ephalamende emele i-TCC upastor Tishawana Mjathi wasekhithwa igama lakhe ungenasizathu ucela ukuthula
siyaphenini ubulawayo abe ngubulawayo omuhle ubulawayo lothando ubulawayo lokuthandana ubulawayo
Ukugcizelana kubaseli bamabandla la bonke bakhala ngokufanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancabakazi solusondele esabelweni sevumbu abahlali labaseli bebandla le-ZANU PF bakhala ngokucilwa kwamelungu abedala lephalamende abathi ukhishwe yifazi yafaka umuntu ongayisiyo walesi sigaba ukazana Shamaine Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama
kubele kumenemene okube khona Wena namhlanje induku wadi yakhala lama wadi wonke yakhona jikelele ayakhala ngobuhlimbane obube khona phakathi komavoti la abekhona silezinyembezi ezinkulu kakhulu asikwazi uyazisulwa mbani ngo-MP wethu osukiswa wakhike esihlaleni yebo besilokhu siyithathe size u-TCC kuyena lowo okwanise ukuthi athole ama chance
omunye ukhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni
u-Omega Sibanda ube indoda akadizama uba nanko amarigeshini asisalile ndlini namponti kusaphusha lokhakani
kukanti abe-TCC kulindawo labo basola ozamele leli bandla evungu kukhetho oluzayo unkosazana Lorraine Bebe bethi laziwa ngabantu ngakho-ke kuzadlisa leli bandla unkosazi Gracious Chuma kuyakufakaza lokhu
izani iyathatha fihle iyathatha kubu-MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli hayi besingamthakazeleli sibili
umsekeli wesikhulumini sebandla le-TCC umnumzana Gift Osalos Ziba uthi inkaso yefazi esebenzela i-ZANU PF yiyo edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo
ngenxa yokwethuka-ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko izani yabe isiyafoja ama-signature kulabanye-ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-TCC abameli i-TCC kubana indaba yokufoja icala elizweni lezimbabwe yikho sibaripotile emapoliseni kulaba abangenwe intweni ye-ZANU PF landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa
umqondisi wenhlanganiso yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela isitudio sevini ukuthi inhlanganiso yakhe kayinani lokwenzakala ku-TCC lamanye amabandla njalo lakuzimbabwe electoral commission
ifazi ayizange ithathe i-voters roll ifazi ayizange ingene kumsebenzi we-ZAC ifazi iyenza umsebenzi wayo okukampenela i-ZANU PF so ngakho-ke lokho ngamanga aluhlaza ukubana ifazi nezalana ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma le zinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hhayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayaziwa
akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo ngimanesito 7 igabramu ezachiza sibanda